hayi thina silahlekelwe kakhulu ngoba uLucy besengithethi naye umuntu obeyiphila emolini yethu nguyobe ngani esingathi iglue njalo bevambe ngapha la ngapha sithi ekhaya sithi emzini wakhe sithi loba ngabangani nje baba around wonke besiqina around uLucy ube ngumuntu sibili othembekileyo of ukuthi vele lawo nxa uphelelwe maya kuye into zakho ziyalunga hayi hayi ngakusho nje amafitshane silahlekelwe silahlekelwe kakhulu kakhulu
ye singathi kula manje amalungiselelo ami ngaphi baba yaseni ngokuyambeka
okwakathesi sikabile plan engako ebambekayo kodwa sesigijima gijimile sathola amaphepha la afunakalayo njengo-burial order into ezinjalo sesilungisile into esiyihlele nje ukuthi sihlale phansi thina njengomdeni bese sidecide ukuthi usisi wethu uzancwatshwa ngaphi njalo into ezinjengazabahamba abo-transport abokhofini babanjeumhlobo njani into ezinjalo otherwise i-main thing yamaphepha aseright aselungisiwe iwathi sewalungisile ngalonke namhla
singathi izihlobo lazo zonke sezibuyile yini zokuthiwa kulo gogo kumele abuye vele malapo
ugogo ubuyile wafika uLucy engatshoni so babonana ngilokho ekhona ugogo umuntu esimlindileyo umntana wakhe oyintombazana lo bese-UK so sikhangelela ukuthi angafika namhla ntambama kumbe kusase kuseni njengokutsho kwabo singazi kumbe ungaphazamiseka kodwa sikhangelele namhla ntambama loba kusasa ekuseni
ye uthi abantwana abanganani njalo bangaki
uLucy vele abantwana ababili kuphela umfana ole about 31 lo mnawakhe oyinkazana lo ose-UK